Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula umbuthano wamakhansela angomama abahlangane eVictoria Falls lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ngambe ubuqakatheke okunganani lomhlangano.
Salibonani, igama lami ngosikhululekile Moyo, ukhansela okaward 17 koBulawayo. Umhlangano lo ebesilawo eVictoria Falls ubuqakatheke kakhulu ikakhulu kithi omama abangamakhansilas. Siwubona uqakathekile ngoba bese siyaxoxisana lomongameli welizwe lethu ukuthi sikhulume ukuthi kambe uyakuzwisisa kumbe uyakubona yini esihlangana lapho singabomama. Njalo uyananzelela yini ukuthi ubukhokheli kulocal governance kulutshwane obabomama. Iyehlile ngoba siyananzelela ukuthi sisukela ku-2008, 2013, kube kathi es-2018, inani i-percentage e-representation yabomama ku-local government ibisehla, ayikhuphuki. Ngakho sikunanzelela ukuthi singakhuluma sikhatshana singamqondi. Sakubona ukuthi kuqakatheke ukuthi singabomama bonke okhansila sihlanganiswe ndawonye, simcele ukuthi azolalela izikhalazo zethu, ezwe ukuthi siyananzelela njalo siyakwazi ukuthi constitution yethu iyakuvumela ukuthi kube ne-50-50. Sixoxisane laye, sakunanzelela ukuthi laye ube ngakucabangeli uthe into yokuqala ukuthi ayizwe ukuthi kuyahlanganiswa amakhansila angabomama. Ngakho lathi sizizwe siqakathekile ukuthi laye usukumile wabuya kithi wazosilalela sikhuluma izikhalazo zethu. Angiboni ukuthi kungabe kulicala kumbe ngathi kudlaliswa imali. Bekungumhlangano oqakathekileyo ngoba lathi singabomama sithola ithuba lokuthi sizwe sihlanganise imibono yethu, sinanzelele ukuthi inhlupho zethu ziseZimbabwe ziyafanana. Ikanti thina sifisa ukuthi sibe baningi ngoba ama-issues e-local governance athinta thina singomama kakhulu. Yithe sihlangana lenhlupho zonke ezikulocal government.
Yiwaphi amazwi ongathi ayinkuthazo aphume kumongameli njalo uwasekela ngani kule nhlelo yini ezikhona?
Amazwi ayinkuthazo avele kumongameli welizwe usitshengisele ukuthi ujabulile ukuthi ngumhlangano wokuqala ukuthi abe lawo ehlanganisa amakhansela ngomama. Njalo wathembisa ukuthi sicelo sethu ubekhangelele okuphezulu ende thina sicelo okuncane okuthi singezelele ukuthi omama babe khona. Njalo unanzelele ukuthi khona umhlangano lo uqhakathekele ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona kuhlanganisa omama kuxoxisane labo. Unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele igovernment at local level uhamba kuhle ngamazwi ade khulunywa nguye lawo. Okungenye into eyenza ukuthi sinanzelele ukuthi hayi uzwile izikhalazo zethu.
Bekunjani ukuhlangana lamanye amakhansela kwamanye amadolobho? Lixoxe ngokuningi yini?
Bekukuhle kakhulu ukuhlangana kwethu singamakhosikazi siyibukhokheli be-local governance iZimbabwe yonke. Sixoxa sinanzelela ukuthi inhlupho ezikoZwimba nenhlupho ezikoBulawayo nenhlupho ezise-Bushbuckridge ukuthi ziyafana ezabomama. Uhlupho esilalo kuma-councils ziyafanana. Ngakho kube yithuba elihle solokuxoxisana njalo sinikana imibono. Sinanzelela ukuthi kuqakathekile sifundisana lokuthi kwezinye indawo bayenza njani ukuthi banxa behlangana lohlupho olunje baluthini. Sikubone kuqakatheke kakhulu okuyinto enhle.
Liphethwe njani khonale efolosi njengamakhansili?
Siphathwe kahle kakhulu. Sikunanzelele ukuthi lathi siyingxenye yegovernment yaseZimbabwe. Sizizwe siphakamisiwe ngoba konke MP abakutholayo nokugcina kwabo nokuphathwa kahle lathi basiphathe kanjalo. Asitholanga ithuba lokuthi sibhode sindawonye sibona indawo, kodwa iqiniso yokuthi besibaningi kakhulu besithi singaqeda sichitheke ngoba sisesabela ukuthi singangezelela kumbe sigcine sithole umkhuhlane we-COVID-19. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo, Ward 17 koBulawayo.
Thank you.